Abakumkhankaso wokususwa kwezijeziso ezabekelwa enye inkokheli yezanupf ekuhulumende kanye namankampani zenza lokhu ngomculo emumethe imbiko ehaya lokho. Omunye walaba bantu ngumnumzana Vengesai Imbayago. Kwasekelwa yisikhulumeli salaba bantu unkosazana Salingoni.
Izidera le esefakelwa iAmerica sifananisa lecyclone Idai esike sahlangana layo, yikho libona abantwana bethwele amabhana amaningi ebhalwe man-made cyclone Zidera, ngoba izidera le isilethe inhlupho eziningi elizweni lethu. Ama-sanctions laselethe inhlupho eziningi, izimfa eziningi, imikhuhlane eminingi lokunye okuningi osekulethwe yilawa ma-sanctions. So sithina njengabantwana beZimbabwe, ubuyanini ngobuningi benu, libuye lizobambana lathi sitshengisele ukuthi ama-sanctions ekhitshwe ukuthi mina lawe sikwanise ukuhlala kuhle elizweni lethu.
Ulandisa phezu kwenyathelo asebezolithatha kuyonale iviki esingena kiyo.
Sikhuluma kanje silungiselela ukuthi iviki le esingena kiyo sizabanika abe-America ipetition ebesiyibhala kusukisela ngelanga lakuqala sibuye ukuzohlala lapha e-American Embassy. Ipetition le esikhangelela ukuthi izangezelela amathuba ethu okuthi sibe sikhuluma labo sisizwa i-feedback eyokuthi kusukisela siqalise ukukhuluma labo indaba yethu isifike ngaphi njalo iya ngaphi njalo bathini ngokukhipha ama-sanctions, kodwa sithi asibuyeli endlini beze bekhiphe ama-sanctions.
Umnumzana Thabiso Mthethwa uthi akaboni ukuba leli nyathelo lizosiza ekuthini baguqule umbono wabo abemelika.
Sike sabona ngenyanga ezidlulileyo kulabanye ababhadalwa inkulungwane zamadola ukuthi bancedise ngendaba zama-sanctions, kodwa asikezi ukuthi kulento ehlukeneyo. So aboni ukuthi ukulala lokuhlala phandle kwele melika loba kuqanda kanjani, loba kuthisa kanjani, loba izulu liyana, yinto engenza abantu abemelika batshintshe umbono wabo ngendaba zama-sanctions.
Umnumzana Jonathan Mathe uthi lanxa kulinyathelo elincomekayo elithethwe ngabebhazi lokukhankasela ukususwa kwezijeziso zenotho, akaboni kufezeka nxa eleZimbabwe lingaguqulanga okwabangela ukuba khona kwazo.
Kodwa ukubona kwami sizawuchitha isikhathi ngoba i-America inama-conditions awo efunayo enziwe lapha eZimbabwe ukuze ama-sanctions asuswe. Njengokuthi umbuso lo ube ngotshintshileyo, nothi lo khona wakhe sowenza into wenza umathanda nje. So i-America loba ungayithini, yona ithi yona wenzeni ukuze sitshintshe ukuze kubonakale. So mbona ngani bazawa-waste i-pressure loba nje sabonga ukuthi bayazama.
Omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulondolozwa kwelungelo loluntu lombuso wentando kaZulu, umnumzana Charles Nyoni, uthi ukwenza kwabebhazi kuveza obala ukuba besesekhona abalokhe bengazwisisi ukuba uhulumende wakwele Melika usebenza njani.
Lokhu nje kusitshengisa nje kusegcekeni ukuthi ukuthi uhulumende wase-America usebenza njani njalo indaba yama-sanction isebenza njani ngabakwazi njalo ngabakuzwisise, ngoba ukuyakhempa ngase-embassy akunike kwasiza lutho nje.
Iziphathamandla zehofisini yommeli weMelika eZimbabwe zithi ziyakwazi ukuba bakhona abatshengisela ngale indlela duzane labo. Abamazwe abalisayele China, South Africa, India lamanye bahlezi bekhankasela ukususwa kwalezi zijeziso ezabekelwa inkokheli yeZANU-PF ekuhulumende lamankampani akhe. Kodwa elemelika liqinake lokuthi ma kuqalwe kulungisiswe okwavela kwabangela ukubekwa kwazo okubalisa ukulondolozwa kwelungelo loluntu kanye lokuhlonitshwa kwempahla kaZulu ezetheswa eleZimbabwe phansi komnotho oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act of 2001 ZIDERA. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.